imibuzo ivele yakhandwa ukuba abantu bengayikhuluma ngezinto eziqakathekileyo. Kodwa abantu bakuvezile ukuthi uhlelo lolu ngani ngikhona sona ukuqalisa ngokusungula i-curriculum entsha. Thina sihlaziya osokwenzakele. Kube lokukhonona ukuthi kade indaba singani siqala phansi. Thina kumele sihlaziye iminyaka eyisikhombisa lapho i-curriculum leyi ekade siqalele khona. Okunye akade kuyindaba egudwini ebantwini ikhala, indlela, lamasu okufundisa. Konke lokhu siyakunanzelela ukuthi uhulumende njengoba kade engagxilanga kikho imibuzo uyakwazi ukuthi kazimiselanga ukuthi akulungise. Yikho abadala, abafundi, ababalisi engafunanga ukuthi bekhulume ngakho. Kodwa-ke njengoba imfundo ingeyethu thina abanikazi babantwana, imfundo ingeyethu thina abanikazi belizwe, singalibali ukuthi kulezi nsuku umongameli uhlale etshela abantu ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Lathi-ke sifuna ukwakha imfundo yethu. Asisoze sime silabazali, asisoze sime silengani ukukhuluma kuze kulungiswe ngendaba yokuthi uhulumende abhadalele indleko zemfundo. Uhulumende alungise indaba yekhala ihambelane lakhonoko ukuze ikhono esesilibonile kumbe ubuciko esesibubonile emntwaneni akuyegxilwa khona tikhali kugxile ebucikweni bomntwana. Asisoze sime ukuba ngumsindo ukuthi uhulumende kungumlando wakhe ukubona ukuthi izikolo zonke ziyenelise ukuthi umntwana noma ekusipho isimo afunde. Engabe ngumntwana wesigoga, engabe ngumntwana okhubazeke ngenye indlela, kodwa isikolo lesikolo kumele sibone ukuthi siyamemukela umntwana lo.
Lugqitshwa nje lolu hlelo kuyini elikukhangeleleyo njengenhlanganiso? Nguquko bani elikhangeleleyo?
Thina njenge-ATUS sikhangelele ukuthi uluhlu lwekhala, njengoba leyi kuyi-competence based curriculum, i-curriculum uluhlu lokuhlela lwezemfundo olugxile kwezobuciko obuthile sibubona emntwaneni. Kungumlando kahulumende ukuthi abone ukuthi ama-resources, izinto ezidingakalayo zivela kuye, hhayi ukuthi kube ngumlando wabazali. Kungumlando kahulumende ukuthi abone ukuthi izikolo ziba kuzinga elizenza umntwana angathwali nzima ukufunda, ukuhlela nokukhetha indlela afuna ukuthi afunde ngayo. Lokhu sikutsho ngoba Indira Masanga Commission Report yamtshela uhulumende ukuba nxa engena kulolu hlelo aqalise isikhwama okuthiwa i-Education Equalization Fund esiyiso esizamncedisa ukuba enelise ukukhokhela zonke indleko ezihamba nezidingo zomntwana.